So we see card descend about VOA in Ndebele.
Lifukanjani sibukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolosihlanu mhlazi ku 25 Mbandula 2020 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations ukuthi uncedise ukwekethiswa kwezijeziso zenotho ezethethwa enye yenkokheli yebandla leZANU-PF. Ibandla le-MDC Alliance labalwela amalungelo oluntu sebesole ukuvalelwa ejele kukankosazana Joanna Mamombe ukuze ahlolwe ukuthi uyagula na okumehlula ukuthoniswa icala lokuqamba amanga ukuthi wathunjwa.
Njengebandla sibona ngani yinto ebuhlungu kumuntu wonke ozalayo kakhulu ongumama.
Izakhamizi zemahlobo ezibikwa zatshaywa ngamapholisa njalo ezinye zayacatsha ezintabeni kungxabano eyaqhamuka lababefuna ukwemba igolide kulindawo zithi sokulokuthula kulindawo lanxa kulokufuthelana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Meli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations ukuthi uncedise ekwesuleni izijeziso zenotho ezetheswa enye yenkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonalanga. Esethula amazwi akhe kulumanyano izolo ntambama, uMnangagwa uthe uhulumende wakhe uyananza amalungelo kaZulu lawabesifazane uthuthukisa umnotho welizwe. Njalo usenakekela labamhlophe abathathelwa amaplazi kusukela ngomnyaka ka-2000. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Mnangagwa wethule lokhu ngolwesine kusihlwa emhlanganweni we-United Nations General Assembly owenzelwa ebulenjini bokuxhumana ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Uthi izijeziso zenotho kazilunganga.
These are a breach of international law and compromise Zimbabwe's capacity to implement.
Izijeziso zenotho ezingekho emthethweni sezike zakhulunywa nguNobhala Jikelele wehlanganiso ye-United Nations labanye bakhe babona ngokweziphepheli ukudla lokunye. Izijeziso lezi ziphula imithetho yomhlaba wonke jikelele njalo zenza ukuba ilizwe leZimbabwe lingathuthuki ngemfanelo, ikakhulu ukuthi siyenze inhlelo ze-Sustainable Development Goals. Ngakho ke sifisa ukuthi i-General Assembly ikhulume kakhulu ngezijeziso lezi ezenotho.
To strongly pronounce itself against these unilateral illegal sanctions on Zimbabwe.
Uthi ilizwe leZimbabwe kalephuli amalungelo kaZulu.
The commitment of my government to these cardinal principles remains unwavering.
Uhulumende wami uyazama ukuthi abantu bakwamanye amazwe bengathwali nzima xa befisa ukuvula amabhizimusi elizweni. Siyalandela isisekelo sombuso. Lokhu yikho okwenza ukuthi silobelane isivumelwano labalimi abathathelwa umhlabathi. Sikhangele ukuthi umhlaba wonke jikelele uzasincedisa ukuba sidinge imali yokuhlawula abalimi laba.
As we mobilize the resources to implement
njengamazwe wonke omhlaba wonke jikelele, uthi ilizwe leZimbabwe lilwisana lokumemetheka kwe-COVID-19.
Let me assure you that Zimbabwe continues to implement measures.
Uhulumende wami uyazama njalo ukuthi alwisane lomkhuhlane we-COVID-19 sebenzisa iziqondiso zomanyano womhlaba wonke jikelele, i-World Health Organization. Uhulumende wami wethulela uZulu imali efika phose amabhiliyoni angamashumi amabili amadola, 18 billion Zimbabwe dollars, yokuncedisa abathwele nzima. Abanye abalalele umbiko kaMnangagwa bathi uyitshaye ekhaleni. Omunye wabo ngumnumzana Philip Gawule webandla leZANU-PF.
Abantu abasafayo ngabantu magaza phansi ngapha ngamafanisiza nalawo. ngendaba yomhlabani ngokumele kube clear endabantu ngokuhamba kwesabalo ukubona ukuthi hayi indaba ekhona indaba yomno indaba yomhlabathi amakhiwa la athi abushungu ngomhlabathi balamanga baqatha nemva komuntu
lokhu kusekelwa ngumnumzana Innocent Ndibali obandale Economic Freedom Fighters Zimbabwe othi kumele kwesulwe izijeziso zenotho
kumele zihambe izijeziso lezi akulalizwe mfowethu elingaphumelela nxa lilezijeziso why Britain ingafaki amanye amazwe it's because of iland mfowethu bengabisela icompensation uzabona ama-sanctions bawakhipha
incwetiko zombusazwe umnumzana Busani Ntini uthi kuyabangalisa ukuthi uhulumende wezimbabwe udinga imali yokuhlawula abamhlophe abathathelwa umhlabathi
ukhulume ngalo nge-land nge-global land compensation ecela usizo emhlabeni kungethusile lokhu ukuthi kambe singacelebrate ukuthi sisayine i-agreement kodwa sithi hayi asikwanisi ukuthi siyibhadale leyo agreement so we entered an agreement with no resources and no means so lokhu kungethusile mbijana kodwa ukhulumile ukuthi hayi silama-current account ukhulumile ukuthi sile-budget surplus so indaba bengasebenzisi la ma-budget supplies lama-current account to meet amalokhuzeni ama-needi e-global land compensation program
umlangekwa uphinde wathi ilizwe lakhe lilwela amalungelo kabomama
Zimbabwe has taken major steps in implementing the Beijing Declaration. These include
uhulumende wami uyazama ukukhathalela abesifazana sesine Zimbabwe Gender Commission emunyethwe kusekelo sombuso welizwe njalo sesiyethula imithetho evimba ukukhahlanyezwa kwabesifazana okunjengokwendiswa kwabantwana abangamankazana sisakhula nokwaba ilifa silebhanga njalo elokuncedisa abesifazana abafisa ukwenza amabhizinesi
child marriages and discrimination against women in inheritance matters
kodwa unkosazana nokuthula adonsi ohlaziya ezombangazwe uyakuphikisa lokhu
sibonile omama behlukunyezwa ade betshengisela behlukunyezwa labanye ababezihambela omama sibabone behlukunyezwa sibone ogogo behlukunyezwa sibone omama bedlengulwa ngamasotsha ngamapholisa ngama-secret agents kodwa akulanto eyenziweyo akula muntu obotshiweyo omama bayahlukunyezwa sibone omama bethunjwa
umnangagwa owangena esikhundleni sikamongameli ngomnyaka ka-2017 wancintisa kukhetho ngomnyaka ka-2018 kuthiwa ukhahlameza amalungelo kazulu uyakuphika lokhu ngimele iStudio 7 ngise-Maryland ngingukip stube
ibandla le-MDC Alliance labalwela amalungelo oluntu kanye labamazwe aphetheya sebesole ukuvalelwa ejele komeli weHarare West edale lephalamende unkosazana Joanna Mamumbe ukuze ahlolwe ukuthi uyagula na ukungamehlula ukuma phambi komthethwandaba ethoniswa icala lokuthi waqamba amanga ukuthi wayethunjiwe uthi ulomkhuhlane wengqondo umamoyo labanye bakhe unetsayi maroba lo Cecilia Chimbiri betheswa icala lokuqamba amanga ukuthi babethunjiwe umanji unqume izolo ukuthi kumele umamombe avalelwe okwamaviki amabili ejele lechikurubi lapho azahlolwa khona ngodokotela bakahulumende lokho kucunule iningi ngoba umamombe ube ngumuntu othoniswa evela ngekhaya ngemva kokukhululwa ngemali yesibambiso sebail umeli we-European Union eZimbabwe umnumzana Timo Olkonen uthi kungelani lokuthi umamombe ulecala kumbe akalacala indlela aphathwa ngayo phansi komthetho ayilunganga lawo ngamazwi agcizelelwe ngabaningi abalwela amalungelo oluntu enkundleni zokuxhumana ebulenjini be-internet. Isinqumo lesi siza ngemva kokuba amagqwetha kamamombe ecele inkantolo ukuthi idlulisele udaba lwakhe phambili ngoba esithi ingqondo zakhe azikho esimeni sokuthi icala lakhe lingaqala ukuthethwa. Amagqwetha la athi umamombe ubemele ahlolwe ngodokotela azikhethele bona hathi laba abetheswa inkantolo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Njengebandla sibona ngani yinto ebuhlungu kumuntu wonke ozalayo kakhulu ongumama ngoba umuntu abegula osekuphinde ebotshwa 2 weeks esejele kanti yena ebevele ele bail kungani bangamhlolanga evele endlini yakhe njoba ekubail lokho sikuqala ukubona ngamacala enziwa kulezi nsuku yilaba abazithi ngababushi akusiphambanisi ngitsho noma ukuthi sithi ama magistrate lawo sejoine ama captured judges High Court leze Supreme Court leze Constitutional Court yikho ke siyakwazi mhlophe ukuthi ngesikhathi sika Smith abantu ababethiwa bangama dissident ngesikhathi se genocide babephongu bulawa mahlayana nje bahanjiswa ema court bahle baqunywe silaye usitshela odumile waphongubulawa nje within 2 weeks wasequnjwa bacatsha ngamakhodi.
Igqwetha lakhe lithi inkantolo ibimele imvumele azidingele yena odokotela abazamhlola hathi ukuhlolwa ngodokotela bakahulumende. Lithini ngalokho?
I-Constitution yeZimbabwe ifaka mhlophe ukuthi umuntu lwelungelo lokudinga udokotela wakhe kulelungelo lokudinga ugqwetha wakhe amalungelo lawo ayinqaba yiko ke akusoze kwenze ukuthi umuntu ogulayo edingwe lo udokotela ongasuye ovela enhliziyweni yakhe khonoko kuyamenza ukuthi egule ngamandla. Ngiyavumelana kakhulu loloya ka Joanna Mamambi umdali hama ukuthi usolile isigwebo lesi ngesokukhawulisa njalo asila sizi kulo muntu ogulayo. Yikho ke kumhlophe khathesi ukuthi amakhothi ethu ngabantu abafuna ukukhawulisa abantu abangavumelani lezanu PF.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance. Ibandla leZanu PF lona liyakulandula ukuthi lisebenzisa imithethwandaba ukuhlukuluza abamabandla aphikisayo. Zamatopo ezibikwa zatshaywa ngamapholisa ezinye zazo zayacatsha ezintabeni kungxabano eyaqhamuka lababefuna ukwemba igolide kulindawo zithi kusathule kulumango lanxa kulokufuthelana. Ezinye zezakhamizi ezakhuluma leStudio 7 zathi amapholisa ayevikela abemba igolide bethunywe ngomunye umama wemberengwa othi waphupha lindawo ile golide. Izakhamizi zithi ukwemba lokhu kwakuzaphazamisa indawo yamasiko emvelo eyaphiwa inhlonipho ye-International Heritage Site ngumanyano we-United Nations njalo kubangele ukuthi izifuyo ziwele emagodini agejwe ngabembi laba. Umphathi ntambo obona ngezokwethekelelana umnumzana Mangaliso Ndlovu eloba enkundleni yokuxhumana eFacebook uthi isiphathamandla sikahulumende umnumzana Edgar Moyo usanda ukwethekelela kulindawo ngendlela yokuhlola ukuthi abantu abahlukuluzwa na. Lokhu kulandela umhlangano phakathi kwezakhamizi, amapholisa, iziphathamandla zekhansili kanye leziphathamandla zesigaba lapho okwanqunywa ukuthi abemba igolide laba ababikwa bevela kwezinye izigaba zelizwe basuke njalo amapholisa axolise ngokuhlukuluza izakhamizi ezinye ezibikwa zalimala kabuhlungu ngokutshaywa. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo osithandekile Mhlanga Studio 7 ayiqhube lomnumzana Ntando Ndlela, isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kusigaba seMathebeleland South owaye kumhlangano lo njalo ophathisa izakhamizi.
Hayi sisithandekile, kukhanya iningi labantu sebebuyele emakhaya lanxa kwesaba lokhu kukhona, kodwa hayi mbijana abantu bayabuyela emakhaya sebekhangela ukuthi bapholisa amanxeba lawo okulinyazwa ngamapholisa, kodwa hayi sebebuyela emakhaya, impilo nje sibuyela kusimo sivele sijayelekile. Lalaba ababegebha igolide hayi kukhanya bamile kwakulezi nsuku, okusho ukuthi mhlawumbe umhlangano lo wenziwayo ungabe wadala umehluko omkhulu kakhulu. Singazi ukuthi singathi kuzaba yinto ezaba njalo zamchose kumbe isingaguquka, kodwa hayi kwakhathesi bamile ukugebha njalo. Hayi lamapholisa asikezwa mbiko ukuthi bake babuya baphenduka futhi belandelela izakhamizi. Kodwa njengoba ngijile nje kwesaba lokho kukhona ezakhamizini izilokungathembi ukuthi ikusasa ebaphatheleni.
Okwaphuma emhlanganweni kuyalithembisa yini ukuthi isehlakalo lesi asoze siphinde senzekale? Kwakuleziqiniseko bani?
Okwavunyelwa nayo emhlanganeni sisithandekile abantu bebuthene izakhamizi lobukhokheli besigaba lo DA amapholisa ubukhokheli bekhansili lathi njengebandla le-MDC Alliance sasilabameli kulowo mhlangano. Kwakhulunyisana kwavumelana ukuba leyo ndawo ayiphindi njalo yembiwe igolide, ngoba iyindawo evikelekileyo, iyindawo ehlonitshwayo esigabeni. So kwavunyelwa ukuthi hayi uDA ngawakho amazwi wathembisa ukuthi hayi yena as long as ma isasebenza ngaphansi kwalesi sigaba kasoke avumele abantu bembe igolide kulena ndawo. Bonke nje lobukhokheli besigaba babukhona apho baqinisitheka ukuba hayi akusoke kubuye ugetshe igolide futhi kuleyo ndawo. So silethemba thina njengebandla le-MDC kuba leyo ndawo izovikeleka njengendawo ehloniphekileyo. Njalo le ndaba yamapholisa yokutshaya abantu iyindaba engafizanga futhi ibuye yenzakale, ngoba ayiphathanga kuhle abantu balimala kakhulu. Kulomunye umama owanzisa mina ubuhlungu in particular usisa bamdlunga uSiduduzile Ndlovu, umuntu esingamuthi Singumaza, wachaya waqamuka isandla ubephilisa abantu abakhe nje ngokuthi athengithengise aziphilise. So okwesikhathi sonke lesi eqamuka isandla elimele uyazibuza ukuthi abantwana bayaphila ngayo. So ibe into ebuhlungu kakhulu ukhuluma laye mboxoxa laye uyambona ukuba lokhu engumuntu oyethukileyo okuzathatha isikhathi ukuba ukwethuka lokhu kuphele. So amapholisa abengakhangelanga ukuthi aphathe abantu ngalala ndlela, bona kungabantu okukhanya ukuthi bavikela abantu. Besingakukhangelelanga thina njengebandla le-MDC Alliance ukuba amapholisa okuyiwo okufuze avikele abantu aqhubeke eziphatha ngalala ndlela, echaya abantu, elimaza abantu, abantu babaleke bayeshimizi yabo bayehlala ezintabeni. So siyathemba ukuba hayi lesi chapter sesidlekiwe. Ungakhangela futhi wasana sigaba seMatopo, isigaba esingathi sisensitive ngoba iground yedlula khona phana kakhulu engqondweni zabantu. Imicabango yeground iyabelokhisala ukuthi phela abantu beloku bethu thina kungani siphathwa ngalendlela.
Lo ngumnumzana Ntando Ndlela, isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South. Ubexoxa ecingweni lwesithandekile Mhlanga weStudio 7. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi kulomuntu ofileyo esekhombini ejujulwe ngamapholisa emgwaqweni ovela eMtoko usiya eNyamabanda. Amapholisa athi ikhombi le ibingelamvumo njalo ithe ifika ku-toll gate yaphambuka yangena emalokishini amapholisa akade eyixotshanisa bayihlaza ngenhlamvu kodwa yaqhubeka yaze yafika edolobheni leShamva lapho echithe khona umufi kunye labanye abalimeleyo. Iphephandaba leChronicle lithi kulomprofita wegweru owesifazane uJuliet Masakanire obesemthethwandaba esetheswa icala lokumunya amabele lokubamba isitho somunye umama asontalaye. Kodwa uMasakanire uthi umama lo omdala kulaye ngeminyaka emithathu uqamba amanga ngoba bebehlala bonke njalo imali ethiwa wamfumbathisa njengeyokuyathenga ukudla njengoba bebepheka ndawonye. Okwamanje sengilethiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Sanibonani Studio 7, igama lami nguMadalinja Ngwenya. Madalinja Ngwenya, ngikhuluma ngiseGoli. Izanu kayiqalisanga lamhlanje ubulala abantu. Lina lihlala likhuluma ngento yeGugurahundi. Hlala khuluma ngento yeGugurahundi yodwa nxandlalela umsakazo lihlala ngiza likhuluma ngayo. Izanu yabulala abantu eChiyatswa le. Abantu ababeze eGibdiamond bachaywa abantu babulawa. Kodwa le ndaba kaliyikhulumi. Hlala ngiza likhuluma ngebulibale yeGugurahundi. Ikhona imasakha abayenye abayenzayo komtare le. Bebulala abantu ababebuya bezotsheketsha iDiamond. Kuthina kumele umhlaba ukwazi kokonoko kati waye kungakhulunywa ngakho lokho kukhulunywa ngeGugurahundi. GugurahHundi,
hawu, salibonani bantu beStudio 7. Hawu, siyalibonga ngehlelo zenu, indaba zenu ezimnandi kangaka ezisinikeza iqiniso ngaleli lizwe, ilizwe elingamanga kuqonda, ilizwe lethu leZimbabwe. Mina ngiyamangala nxa iZANU PF lo mnanka kwabesithi ilizwe leli lilokuthula kula crisis. Kuchoni kono senjenje iBulawayo elamanzi. Yena uhulumende ungavele ukhulume ngaye kabi, uyakuthatha kuchaye. Kanti siyezwa ukuthi khona ngapha eAmerica kukhona ukutshengisela emgwaqweni. But lapha singathi sitshengisele, uyalandelela wonke umuntu ethathe siyamkarabhela egangeni. Abanye bafakwe emajezi. Kanye yena laba amankazana laba be-MDC Alliance omamombe. Lanxa kuthiwa licala madoda, from May kuze kube namhla lokuthiwa iyathonisiswa. Hayi, Zimbabwe wehlula lokho. Hayi, a.
Linjani basakazi beStudio 7 labalaleli? Umakaloba ukhulumayo seTwaitwai. Hayi, indaba zakithi bakithi hayi ziyangisa, ziyamangaza, ziyadangalisa. Hayi, ingxabangxoza ekhona ku-MDC, TMDC Alliance le hayi faka abantu, common people, engciphini enkulu kakhulu, sifakwa engozini. Akula muntu ocabangela umphakathi, akula muntu ocabangela ama-citizens eZimbabwe. Omunye lomunye ezikhulumela kwakho kwamandla akhe lokubusa kwakhe. So I think ngihambelana lobaba uNtini lo okhulumileyo ukuthi kuyadingeka ukuthi MDC Alliance ihle itshintshe ibizo nje ukuthi MDC, come up with the name eyabo vote ezimeleyo and concentrate on 2023 ama-votes abuya, not kwama-by-elections lo. More like you rightly say ukuthi ama-by-elections cannot change anything. Ngeke wasitshintsheli ukhonomi ube right uma ufanele wakudala lapha sisaphila kuthi zabe zeke sihlupheka twice winde kuma-by-elections. So what? It's all about power now. It's no longer anything about abantu abaphansi ukuthi bona bafila njani, bafunani empilweni zabo. It's about assuming power kuphela. So lami ngiyavuma ukuthi into zamagqwetha lezi ziyasihlupha kakhulu. Liqinisa amakhanda njani ukuthi asifuna kuya ama-by-elections ibizo ngelethu njani njani? If there are people who are interfering with the way that is supposed to be developing, tshintsha wenze okunye. Ngoba zamangala semiswa ama-elections eseduzayo la ukuthi ibizo lisavunyelwa. What will they do? Labantu babe lo-plan B. I surely now agree with get rid of these lawyers. They are of no help. Thanda uku-argue kakhulu ukuphikisana nento ezingelancedo ezingasiziyo. Ukuthi of course ngabe sethenzela komuntu rabangkhwa so ngabe sethenzela what are you going to do they are going to tell ukuthi athi ngasi silabantu silabantu the same people we are going to lose them ngabe ngatshengisela the direction ukuthi kwenzani you are going to lose us and vele sifake edakeni lu serious kabe ukuthi akuphumeki lokho lisibisana namandla abisana lebizo what's special about this name ngabe zwezi kali li contest ngabanye abantu divit kase pa 2023 so sekhatshana organize yourselves from branch constituency district whatever level national level qale phansi yenze ibizo they will know ukuthi umuntu okhokhela abamfunayo ngubani. Leave this name away, leave it for other people who are contesting.
Albonani, salubonani basakazi Studio 7, linjani bantu bakithi, siyaphila thina. Siyavuka linjani nakhona ngapho le corona. Cela ukukhulumisa bonke abantu ekhaya khonapho thina sibizwa ngapha kubizwa khulekani lo menzele nabo bafana singapha kule Botswana ngapha sicela ukubingelela basekhaya khona ngapho emambhali emambhali kokhumbana enthelanyimba nje sibabingelela bonke nje abasaziwa abayazi ukhulekani nogebo.
Nawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele sivela ngapha kwele Melika ngamafitshane. Umongameli Donald Trump uphindile njalo ukuthi nxa enganqotshwa kukhetho uzaqala abone ukuthi kuhamba njani engakasuki esihlalweni. UTrump utshele intatheli izindaba ukuthi njengoba eke wakhanaza ngokhetho oluzayo ukuthi luzaqutshwa ngamavoti athunyezwa ngencwadi zeposo kathembi impumela yokhetho lolu. Lokhu kuzenziwa ngenxa yokuthi igcikwane le-coronavirus lizavimba abantu ukuthi baye layina ukuthi bavote njengenhlala yenza. Ozancintisana laye umnumzana Joe Biden ebuzwa ngamazwi ka-Trump uthe uphelelwe ngamazwi njalo wabuza ukuthi kanti sesikweliphi ilizwe. Ngele inhlongo zendaba ebesilazo. Umongameli Emerson Mnangagwa usekhuthaze umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations ukuthi uncedise ukwekethisa kwezijeziso zenotho ezetheswa enye yenkokheli yebandla le-ZANU-PF. Ibandla le-MDC Alliance labalwela amalungelo oluntu sebesole ukuvalelwa ejele kukankosazana Joana Mamombe ukuze ahlolwe ukuthi uyagula na ukumehlula ukuthoniswa icala lokugqamba amanga ukuthi wayethunjiwe. Izakhamizi zeMatopo ezibikwa zatshaywa ngamapholisa njalo ezinye zayacatsha ezintabeni kungxabano eqhamuka lababefuna ukwemba igolide kule ndawo zithi sezabuyela amakhaya njalo kusathule. Selugciba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.